Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthapithapi watinawo nakuthapi uthi yeyotungamiri watinawo nehurongwa zvozvinotsvakurwa.
Gande amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi, mbona ngani bekuyibuzenga ngesikhathi makhuma sakhangala esiNdebele mana bekuyibuzinga ukuphendula umbuzo ebantu embuzoqakathekileyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala ePTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele iStudio 7 ukuthi ibandla leZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu munguva inenge yanziya sawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watine takuno parura izo muchapi-chapi watinawo nhapi-chapi uchi yeutungamiri watinawo nehurongwa ndozvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala ePTUZ eHarare lamhlanje. Gande amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyibuzenga ngesikhathi makhuma sakhangala esiNdebele mana bekuyibuvika ukuphendula umbuzo ebantu embuzoqakathekileyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli ukuthi njani banani bevika laphana usweli impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama lama proteins iyadingakala emzimbeni womuntu abantu angebebeka ama-vegetarian ama-vegetarian bonke and okunye is-cultural abantu bethi ngonini bazwa ngokuthi inyama kufuya inkomo badla inyama bakholise imphimba kudliwa inyama so okunye vele nje kuyaso yi-assault or insult to ama-cultural values abanye abantu nxa yokukhuluma njalo ingakadokotela so mina mbona ngani nje kulekulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo okuthi into ziyadura abantu abantu abasabayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi
manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nakani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yabo senkulumo ezazithi bavotele lo abangivotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhe bathi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzekala bavotele uphuyisipuni namathoshi emakhaya baholiswa abantu baze bevotele esithi nelia iphathe nje iyanika amathoshi lezipuni lerayisi i-2kg yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshoni kuvotela wena abantu abakwazi abakakuzi khona lokho so bayavotela umuntu efika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela engibona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandiweni ingcwethi ecubungulayo zombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele i-World War yesithathu elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka kodwa ingcwethe cubungula ezombusazo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele
okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana kangikholwa kuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba hhayi kangiboni ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini yeye khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe ngezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hhayi bathi akukusesekathani
kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona
hayi uTrump yindoda efuna ukucatha ngomuntu nxa silandela lokwesikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengokusitsho necala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi athi khangela lo muntu befuna ulibulala ubephetha impi lani lani hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yilokho esithi ngesilungu threat ube sethusela impilo zabantu bemelika abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia bona ngathi ithibile lokho lakho angaba lakho kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbekakungaga ngubulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namtusi ukhuluma ngaleyo ndawo kaba sakhulumi ngamacala la awetheswa inkundla ePhalamende yeMelika ye kwenzakala ukuthi ufungulalise abantu umkhondo lomzila namacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya ekhulumina.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafuni.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanyelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kugoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho siyakukhalela khonokho ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla okungani kuyasizisa imizimba yethu ihlambuluke. Abantu baza ngakufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi lalobo mnyaka odlulileyo kumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe la uhulumende yangenela sithola amabili khona ukuthi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami kusibilini ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa ngifisa lokuthi ngama non-governmental organization ayangenela la asincedise ukusela ku-Food for Work. Abantu basebenze eminye imisebenzi nakahle sihlela amadamu amaningi esiwafunayo ukuwenza kanti sijobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo ukuthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu sina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube le nguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke lawo ndoda lwazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule nenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emaNdebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe, lamlela mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngukonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibili kuhle. Impilo yabesifazana ibilukhuni kakhulu kithi. Imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho webizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ikhuluma iqiniso. Bekudonswa ngefarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukadanti? Hayi, owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe isikhundla. Bathenabona amadoda wodemangalelana ebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje kungavele kube lolutho ye uThokozani, kungaba lolutho ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhu za inhlanganiso eyabunjwayo
i-Pollard
ibizwe lakhe yilo eliphumayo, kodwa ayisuye yedwa wajoyina leyo Pollard, njalo kayisuye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana. Ngoba kunje khonapha yena uchamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakulamuntu ongamaziyo i-cruelty yakhe ayenzayo. Yena uthangelayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangako, wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akulamuntu wakwathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangona ngayiphinde. Uma WhatsApp group khona iNguThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akuna permanent friend, akuna permanent enemy. Kati yena nguyona ama-permanent friends lama-permanent enemies kupolitics amadoda engalawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo-social media labanye bechothoza abakuPollard. Kodwa lina libona ingani yinhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Ye hayi, abachothezwa kufana nalokho kaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho sibhala nge-red pen kuthi ukuthi iyabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanywa kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhalela ukuthi kati yena uyabelani ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnyankazi wasevumile khonalokho. Sokukuvi njalo abantu badingani kumnankagwa, bayathengisa njengoba ngisitho mnankagwa lokho eliphinde. Ye uThokozani amagqetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi a-a akhulume nabantu bezana, abafazi kabavunyelwe. Mina iPollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Njengoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama, mina ngiyakufisa sibili ukuthi nje ngiye-athenda kabili kathathu, nami ngizibonile ngizizele ukuthi sinayo sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into le iyehlule, nathi siyibonile ukuthi iyehlule. Otherwise engxenye kuzabangcono kolabo laba abathi bona bangakulungisa. Akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kuyebenzini isibesha njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo. Ma uyifithe ezitolo iyabe kubizele enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ikijoge lakhona elitelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Amagethi kangikhulumi ntoni. Imbizi yathathe ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagethi sehambile, akula magethi. Amagethi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke, uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Ungangona inkuni yathi yateuyakuya enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa, babotshwa ngokuthela ye akula mvumo. Futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akula manzi, kumele kuyefola ezibhoraneni kuyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho yinto egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile, ngeke kutshele laye ukuthi ulambile.
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyethi, ungumgcini sihlalo webandla le-NGCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhiphe.
Isandifuse kuleke isanono isanona ukuthanda umuntu wakho isanona baby ndiyafusa
Number 9 sine ngoma ka DJ Fritz featuring Steve K, ingoma ethi ziyalenda. Sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
sasasashiya basalichinda kuyazenzela kuyazenzela bantabasha kuyazenzela sasasashiya basalichinda
Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, you charge office yini? Yithi musa charge office yini? Akula problem, bemfuna ukuza ukuthi ngaba le charge ya efone lo mntu omncane yini? Oh, sorry, my sister. We're sitting here charging my phone. Okay. Okay, fine. Charge. Cut your charge off, it's literally.
Ku number 5 silengoma eye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Number 4 kusezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sho follow DJ lifestyle yam koje mutiro koga fani koje flanka ye ayi follow DJ lifestyle yam zifuna mutiro Omubi ukuthi buka majita kawamfuni politiste macha mapresa wakhuni omuntu ngachufaki maskala ikukhanyele ebe ngathi ngumfana olomntu phakathi yena ngomampara uhamba ziphi singathi ushaye ivokephara ungathi baismayili uyabekhala funa uthero ngathi fakeli bhati uthero ngathi ugeli popcat funa uthero wami yedwa uzona angathi ubegejwa
iJembe Mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi Ndelimana.
Jabo!
Number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile uma ngomoya ngithola ngifana nawe searching all around the world. Where are you, where are you
number 1 asile ngoma kamsiz K ethi icherry yami. Isombe MCK.
She's the one I'm with. All desires, young and all exist. Super chick, slick, beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's the masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keeps the cold ever since. Always me, I'll never bet. Wife in material. She's the type of green one. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous.
The one that wanna be, every chick jealous, she's the one that wanna be, every chick jealous, jealous, jealous. Icherry ami inkte ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo, ingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gander, sibaneni njalo ngomvulo. Yeah.